khona kwempondile sibili khona kokwenziwe iPDP ukuthi khona becourt uyabona nxa sikhangela sibili wona even nomthetho we-electoral act uyatsho sibili inkomo ukuthi kumele ukuthi ballot paper ibifakwe ama-principles lawa in alphabetical order uyabona ama-candidates and then njalo kube yi-one column so you can tell ukuthi ngendlela le ballot paper yenziwe ngayo sibili kulobuqili obukhona ukuthi umnangagwa afakwe phezulu on the top right and really in not in accordance even with our electoral act so uyabona ukuthi kuphambanisekile sibili and liqiniso nxa kuyukuthi abantu batsho sibili ukuthi izeki wenze ngabomu ukuthi khona kukhanya kufeva yena umnangagwa lezanu PF asomanga lawo sibili kusobala lokho
wona umthethwandaba singabona siba lesibindi yini lawo landela umthetho osithi hayi izeki iphambanisile ngokwenza kanje
uyabona ke nxa kuyikuthi umthethwandaba yethu ifuna ukuthi itshengise ukuthi liqiniso ukuthi khona kokusho ngumnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business this is the new dispensation kusho konke khonokhu ekuthini amakhothi lawo kumele ukuthi aqalise ukuthi alandele umthetho the rule of law what our electoral act says uyabona so labo kumele ukuthi bekhangele njengabo judge ukuthi umthetho uthini we-electoral act njengoba kusobala nje sonke sikubona ukuthi khona into lihanjiswe ngama-lawyers ukuthi kuphambanisekile nxa kuyukuthi bengabantu beqinisile sibili ukuthi Zimbabwe is open for business and this is a new dispensation kumele sibili ukuthi khona bekuvisele kuzekho ukuthi kuyelungiswa kuhle sibili and nxa kuqalisa ukuthi kulungiswe kuhle ama-ballot papers lawa this will give a good opportunity for all the principals ama-candidates wonke amabandla wonke ukuthi khona beqaliseke ukuthi begade lawo ma-ballot papers sizama ukuthi silandele i-system nalesayibone eZambia ukuthi khona ama-ballot papers lapha alungiswa khona kuyathunyezwa abantu bekhona bebuke elungiswa and then bebuye lawo futhi azogadwa kuze kuphela ama-election uyabona so yikho khonokhu okungakhe kwenze ukuthi ukhetho lugcine luyikhetho sibili esilubona luyikhetho oluhle kakhulu ngoba wonke umuntu uyabe se-involved ekuthini i-ballot paper uyabe sekwazi ukuthi lingaphi mangaki enziwe ngaphi liyabo
amabandla aphikisayo phose wonke ayakhonona kakubi ngokuziphatha kwezeki athi ikhanya isebenza yeyamele kubandla lezanu PF izanu PF yona yiyo yodwa engakaze ikhonone ngalutho ngezeki kungani ngokubona kwakho
lokho kusobala phela uyabona njengoba kunje iPDP ehambisa yona iVeki ekhothi anti abona ukuthi kusobala sibili Nkomo ukuthi iVeki ivele isebenza la izanu PF you know lapha vele i-one family ukuthi abantu nje ababusema WhatsApp group sibili bonke nje you know ngo-group admin bengu-two uyabona so okwenza ukuthi abantu bonke laba abanye bele complain yikho khonoko okutshengisa ukuthi asoze ukuthi abantu bonke laba phela bengu-22 bebona into efananayo ukuthi yona izanu PF ibone kungela problem at all so yikho khonoko okutshengisa ukuthi hayi there's a lot of collusion between izanu PF le-ZEC sibili okuthi into nye sibili okuthi ama-elections lawa ngeke sithi they will be free and fair
umanyano we-MDC alliance lebandla lemthwakazi Republic Party labo bahambise udaba lokuvota kwamapholisa emthethwandaba ubona uluphatha njani lolo daba umthethwandaba
konke khona kanti yabona ukuthi izinto zenezo ezipambanisekileyo ngoba kanti yabona ukuthi izeki la iqala ivumi ukuthi khona thina asikwazi ukuthi kuyavotwa ngale and you know sokusiba le-evidence futhi nanko sebephenduka ukuthi besikwazi ukuthi kuyavotwa so kanti yabona ukuthi izinto zakhona zonke zenezo ezenzakalayo Nkomo zihlala lokho zisenzakala kuzanu PF lezeki kuphela awuzakuzwe kwenye le amanye amaphathi kuthiwa khona kulokuqibile bezwe lokwenzakalayo you know everything that's going on yikho khonokho okwenzakala between ZEC and ZANU PF why uyabona so into zenezo eziyangisayo sibili ukuthi la ikhothi yethu kumele ibone ukuthi khona iZEC le ZANU PF lapha sibili you know beqa umthetho kakhulu